nitshela ukuthi unemali kodwa mina ngizange ngikuthande ngalokho akuthanda ngenhliziyo yami ungangithengela umhlaba wonke uthando lungasekho ngoba inhliziyo yami yalamba ayidliswa imali ngiphe sikhathi sakho ngiphe uthando lwami
Inhliziyo yakho
Anigimali
Wena yini